soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesithwa indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-21 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu labacubungula ezombusazwe sebekhuthaze amapholisa ukuthi abophe abantu abathumba babulala ilunga le-CCC umnumzana Taphumane Masaya.
Okukhona eqinisweni lamaqiniso ukuthi ukuthunjwa kwabantu lokhu, ukuhlukunyezwa kwabo, lokubulawa kwabo, indaba endala kuleliya.
Ingcwethi kwezomnotho welizwe zithi uhlelo lukahulumende olokuvala inani labantu elizweni ngenjongo yokuthuthukisa izomnotho olwe-economic census luqakathekile lungaqutshwa ngemfanelo.
Yinto enhle kakhulu ukwenza njalo ngoba imicabango ayisaphongi ukuthutha nje lelale kuyicabangela ukuthi mhlawumbe ubhuze senze lokhu, mhlawumbe ubhuze senze. Sesisenza sikwazi ukuthi umumo welizwe lwethu unje.
Owayengukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu u-Ephraim Chawanda sewachiya lo mdlalo njalo usezifuyela inkukhu kwele Botswana. Sixoxelayo.
Angizwe njalo ngizwe kusana angeza sami ngizobe different. Ngoba manje ngiyenza chicken farming ngoba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu labacubungula izombusazwe sebekhuthaze amapholisa ukuthi abophe abantu abathumba babulala ilunga le-CCC, umfundisi Taphumane Masaya. Isidumbu sikaMasaya satholakala ngeviki edluleyo ngemva kokuthunjwa kwakhe ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO esebenza labasekeli bebandla le-ZANU-PF. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 izolo ukuthi basaphenya baqwayisisa lozulu ukuthi abekezele. Abantu abathumbe ilunga le-CCC elimela abasakhulayo edale lephalamende umnumzana Thakutswa Ngadziwore kumaviki asanda kwedlula labo abakabotshwa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi efundisa izombusazwe eWits University kwele South Africa umnumzana Jethro Mpofu.
Okukhona eqinisweni lamaqiniso ukuthi ukuthunjwa kwabantu lokhu, ukuhlukunyezwa kwabo, lokubulawa kwabo, indaba endala kuleliya eyaqalisa ngo-1981-1982 ngesisikhathi seGukurawundi genocide. Bayathunjwa nje bayabulawa kusenzelwa ukuthi bethuselwe njalo kwethuselwe oluningi lwaseZimbabwe ukuthi lwesabe ukungena kwezopolitics, lwesabe ukuphithizela, lwesabe ukuphikisa kwezopolitiki lapho.
Umnangagwa uke waphuma eziqhenya lapha esithe nguye owasungula inhlelo zokucupha lezokuvikela ilizwe ezinengi. Wathi kulabantu bakhe kulezo ngatsha njalo akulalutho olwenzakalayo angalwaziyo. Nxa silandela lowo mqondo Dokotela Mpofu, ukungani kahle kahle kulokhe kungakabotshwa muntu phezu kwesehlakalo lesi?
Uqinisile umnumzana uMnangagwa nxa isithi imithetho yangale yokucupha lakho konke okwenzekayo kwakhandwa nguye. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi seGukurawundi genocide benguye uMinister of Security and kuyazakala ukuthi nguye owayeyisandla sikamnumzana uMgabe ekuthumbeni, ekuhlukumezeni, lekwenzeni konke okwakusenziwa bebotshwa abantu bevalelwa bengelamacala bebulawa njalo. Akala manga mayethi nguye owayikhandayo leyo mthetho lalawo maqhinga lalawo macebo.
Kusobala ukuthi iZimbabwe isenkingeni kwezombusazwe nxa sikhangela ukufuthelana okukhona ukuthunjwa lokubulawa kwabantu lokho esikubonayo. Kuyini kahle kahle okungenziwa ukuhlenga ilizwe?
Okuzafunakala ukuthi kwenziwe kuleliya mhlawumbe singabona umehluko ukuthi abantu beZimbabwe baphakame babe nezibindi bathi enough is enough sokwanele. Bengenza njalo yikhona isadiki le AU le UN izophakama labo ibasekele abaseZimbabwe. Nxa bengaphakamanga bona isadiki le AU le UN ayisonze yenze lutho. Kuyafunakala ukuthi abantu bazimele bazilwele. Njengokwalokho kwenziwayo ngesikhathi sempi yenkululeko abantu basukuma bama ngezinyawo bathi enough is enough sokwanele. Nxa amaZimbabwe engakwenzanga lokho hayi singakhohlwa inguquko ayisonzibe khona izinto azisoze zithinte emnumzana ngombono wabo.
Loke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa eWits University kwele South Africa. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marabira uthi ibandla lakhe alilani lokwenza kokuthunjwa kwamalunga e-CCC kumbe ukubulawa kukaThafumane Masaya. Ingcwethi yezicubungula izomnotho elizwe zithi uhlelo lukahulumende olokubala inani labantu elizweni ngenjongo yokuthuthukisa izomnotho elizwe olwe-economic census luqakathekile lungaqutshwa ngemfanelo ekuhleleni okudingakalayo elizweni kwezomnotho. Ekhuluma izolo emkhosini wokuvula lolu hlelo olungolwakuqala elizweni, umphathimtambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe impumela yalo izaphathisa ekuletheni ubufakazi bokudingakalayo elizweni. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqaliswa ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izomnotho elizwe ezimeleyo umnumzana Bernard Ndlovu wayengumgcini sihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda e-South Africa.
Umhlaba wonke usulakho lokho vele amakhampani ahlakaniphileyo alento kuthiwa i-research and development ngezinye indlela babe bebuthelele ubufakazi bonobo leyo data bese beyicubungula bayicubungule ibafundise ukuthi into enje ime kanje. So mali siyaphambili ngayo selingayenza-ke ama-decisions lisebenzisa lobo bufakazi. Yinto enhle kakhulu ukwenza njalo ngoba imicabango hayi saphonga uthutha nje lelale kuyikucabangela ukuthi mhlawumbe kufuze senze lokho mhlawumbe kufuze senze. Sesisenza sikwazi ukuthi umumo welizwe lwethu unje, ibhizinesi ezenzakalayo ziphumelela endaweni enje. So ma sesilokufuna ukukhulisa-ke sesidicida khonoko nje for example ukuthi kule ndawo ezithize ezenza imbuzi ziphumelele ibhizinesi yembuzi, kule ndawo ezithize eziphumelelisa ibhizinesi yezimvu, kule ndawo ethize mhlawumbe ephumelelisa ibhizinesi yezigqoko eyamatanda eyenkukhu. Kufuze kwazakale elizweni ukuthi kwenzakalani ukuze ma kuqhutshekelwa phambili kuqhutshekelwa phambili with that understanding. Then inkinga engaba khona nge-economy yeZimbabwe, economic growth yeZimbabwe, even though kutholakaleleyo lobo bufakazi sokungaba le ngxaki ezingaba khona ngenxa yokuthi ubukhokheli abukakhani kahle kahle ukuthi ubukhokheli bungavuma yini ukuthi impela umcabango onjalo uqhutshekiselwe phambili uphumelele. Ngilokuthanda buza kakhulu uma ngikhangela ubukhokheli or i-leadership ukuthi indaba zobudlwangudlwangu, indaba ze-corruption zizogcina zenzeka ukuthi noma sokubekwe ubufakazi ukuthi nanku asenzeni kanje bese kusiba lakhona ukufuna ukujamulelana nokuqhilana into ezifana nalezo. Ukhokhele buqakathekile kweyonkini.
Kuyini okungabe kwehlukile ngalolu hlelo nxa siqathanisa lalolo oluvele lukhona olokubalwa kwabantu, kumbe kungasetshenziswa amanani wona lawana avele ekhona? Singabona lokhu kusiba yikudlaliswa uchithwa-chithwa imali yelizwe.
Umehluko phakathi kwale i-economic census lo le population census yokubala abantu mkhulu kakhulu esingathi kuyafana yikhona ukuthi kuyabalwa, and makubalwa njalo kusenzela ukuthi mase kusenzwa ama decisions akusetshenziswe inamba ezitholakeleyo uthe ndawe nethize sifakani endaweni ethize isiphatha njani abantu into esifana lezo. So i-population census ilapho, kodwa i-economic census yona idinga ukuguqula. Singathi thina ngezinye indlela i-economic census izasizana le-population census ekuthini khona. Sesiyakhangela ke manje ukuthi kuzumba amarambo afungwa kunabantu abangakanani, i-business ezikhona ngale zingakanani, ziyakhona yini ukuthi ziphathisane lenani labantu abahlala khona hapa. So ngezinye indlela zehlukene lezi zinto kodwa zilobudlelwano economy yona injani khona ngale kulani lani lani in terms of i-business. Bese sithi okay kulesikhala esithize izikhala ezithize ezifuna ukuvalwa ngokuletha ama-business amanje, bese ke ihulumende abese ncedisa ukuthi apromote lawo ma-business kuyena leyo ndawo ukuze abantu inani labantu elihlala lapho lisizakale. Angiboni kuyikudlalisa imali yelizwe at all. Ngicabanga ukuthi yikuhlakanipha okukhulu lokho kakhulu ukuthi ilizwe lazakale ngendlela ye-economy lazakale ngendlela yokuthi kulabantu abangaka endaweni ethize. I-leadership ekhona elizweni, i-corruption into ezifana lezo ziyakhona ukuginya into enhle igcine ingasaphumelelanga.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungela izombusazwe oyengumgcini sihlalo webandla le-APA e-South Africa obexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemali luzethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-National Budget ngeviki ezayo ngolwesine. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshelele liphephandaba izolo ekobulawayo lapho anikeze khona izipho abantwana abagogekileyo besikolo se-King George. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi usomabhizimusi olodumo uMnumzana Shingi Munyeza lomkakhe uWilma kuzamele babhadale isikwelede se-$100,000 abasithatha kumunye usomabhizimusi weHarare kungakafiki umhla kaJanuwari 30 ngoba engedlula bazavalelwa ejele. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kunjeni sithivuka njani basakazi? Hayi sisizile isikhulumeli sezano PF uAndrewtoni Sibanda lo nje mawusizwa kuthiwa uzokhuluma kuvele njengakaqala ukuvula umlomo uhlube kwazi ukuthi uzodefenda izano. Siyamazi lo ukuthi inkulumo zakhe ngumuntu nje ohlala edefenda izano, ngumuntu ongafuni ukuzwa kuthiwa kule opposition party, umuntu ofisa ukuthi ngabe izano yiyo yodwa, kumbe ngabe yiyo yodwa edlalaye, ngabe nguye yedwa odlayo. Sonke isikhathi inkulumo yakhe ayizwakali ukuthi uqonde ukuthini. Angaze ngamuzwa langelinye ilanga undoda le ekhuluma into elengqondo. Yonke into ekhulumayo kuphela uyagxeka ama-opposition. Yena wenzani? Njengoba yena esazi ukuthi ma uyi-opposition kufanele wenze njani, yindaba ke yena njengoba ecubungule ezombusazwe engavuki leyakhe iparty ezakwazi ukuthi khona konke lokho othi yena ama-opposition awakwenzi ekwenze yena phela ukuze sibone ukuthi uhlakaniphi. Hhayi ukubuya kumpela uzobanga umsindo ku-Studio 7 lapha. Hhayi ndoda, hhayi
Studio 7 njengathi asiyaphila. Hhayi sibonge inhlelo, sibonge inhlelo. Sicela ukuhlonitshwa, into esiyidingayo inhlonipho. Wena Chabanga, nawe iphugeni, wena othi uyisikhulumeli, ngoba uphiwe imali vele ungenzani? Uye kumele ukhulume khona ukuze ukhuluma ngoba phela uphiwe imali wake yahlutshekwe kodwa futhi ukukhuluma into enjengoku bazokhuluma umsangano lokaChabanga sicala ihlonipho nesiyadubeka amazwi kwamanye amazwi ngenxa yezano naleya isapota liyipha amandla lokuthatha imali kuyo. Sicelani nje lihloniphe, lihloniphe amavoti wethu. Ngiyacela lapho lihloniphe kakhulu, lidle imali libe ngamathanga, siyalicela, otherwise kushuba.
Injani Studio 7 njani Studio. Hayi mina elizithi ngamagqwetha ye trips elikuze nikasenze zochabanga. Mina vele ngasithi laleli lina lingabalandeli bakachabanga liyadiliza lo chabanga. Uchabanga uzathi yena kufumele kule problem u trips yena uwaqhala yini phansi le trips yena uyazazi ukuthi asowe trips. Ngabe ngowe trips ngabe kakhiphi phela lawo abavota e trips ngabe kabakhiphi ubakhiphelani yena. So e trips vele lo vele kasimfuni. And the chabanga siyakuthi elivini lapho khona once izani uyaphuma kuphela esihlalweni iphumile esihlalweni sidila lawo wena impilo yakho lokwazi lapho kuphuma khona izani lawo yabungasekho emhlabeni vele uhlube uzitshele khonokho ngoba amandebele asoza kuthande ngendlela oyenze ngakhona thina lesitha esilwisana laso wena uyangenela khonapho uyenzelani khonokho wena ukuthi izani u PF iwine ngoba kathesi izani u PF kathesi abafowethu abanye abavotayo bevote e-TPC basemazweni so lusenziwa lukhetho babengasekho ngoba izani yazi ukuthi babengekho bazuze bebuye for ama-by-elections besuka ezindaweni ezikhatshana izimali ziyahlupha kulezi so izani vele siwinile ngezinye indlela sisiwina ngezinye indlela izariga futhi hhayi sengezochaba ngokwenzile ukwenzile kodwa awukwenzanga kahle inyembezi zabantu zazibona ukuthi zinjani
sasakazi beso studio 7 lezara zasazibathinti ngikhuluma ngendaba elizwe ebuhlungu kangaka ulokho kubulawa abantu kuthiwa kule sandla siphi leso sandla sesi 1980 ngicela ukhulumele ukhuza uthi gawulelo belekho bephethe bethuka abantu bephezulu yabo bebiza abantu ngesiphukuphuku babugawule bobabuthi siyahlonipha kakhulu vele sesihlonipha kakhulu yekani ukuthuka abantu libuza abantu vele ucela ukuthi le studio 7 kulaba bantu ukuthi bayenzelani le amandla abatholayo amandla indlela abasiphatha ngayo vele lo le ukuthi bebelwe ngamagama akho siyacela sibuzele elinye lamalanga singajabula kabekele ukukhuluma ngayinhlangano bekhuluma ngenhlangano yezana bekalokhu bekhuluma ngoyinhlangano sisi 1980 akaze yezinhlangano sikhulume ngezana walokhu bephethe bekhuluma ngebase 2 kabekisiphukuphu gawule lo please sacela abantu abadala libadala sihlonipha kakhulu
vele eh sanibonani sanibonani basakaza bahle ngikholeni ngapha ithembisa eGoli kuzalwa kuzalwa eShorosho hhayi siyazizwa indaba siyazizwa kakhulu indaba zimnandi hlepela hhayi u-Anglison Spanda ngiyamuzwa phana uyakhuluma kodwa-ke inkinga yakhe ikhuluma njengomhlaziwe wezindaba womuntu ozimeleyo kodwa-ke yena kahle kahle isikhulumeli sezano PF isikhulumeli sezano PF kusifane sikubeke kucace lokhu ukuthi isikhulumeli sezano PF kodwa yena yenza ngathi ilunge lizimele lodwa wathi umuntu ozimeleyo kodwa emlokuzeni esikhulumeli sezano PF ngoba mina ngaze muzwe ngihlalisa inkubuko imophisi iyabeyijikijikisa nje eyithintheka la ofuna ukuthi yena khona
basakazi bestudio 7 sanibonana ngihlala phezu kwedaba angachithi isikhathi uchabanga ufana naleyani into okuthiwa ubalumalulwane ethi ma isezinyamazaneni iba yinyamazana ma isezinyonini iba yinyoni uchabanga ungumthengi uthengise abantu bakithi esindebeleni abathengisela izizanu ngoba abantu basesindebeleni babonise ukuthi izizanu kabayidingi kobulawayo kodwa uchabanga akuzange kumphathe kahle lokho nanku usefuna ukuyibisela izizanu kobulawayo ngoba eyisebenzele njalo engimthengisa uma ngempela uchabanga eqinisile ukuthi ungumuntu unobhala jikelele we-Triple-C wenzelani ukudiliza lokho okwenzayo ngoba lokho okwenzayo ikudiliza akuyakhi ukuyadiliza lokho okwenzayo laba nabantu ababesephalamende abakhethwe ngabantu abakhethwanga uChamisa so yena ubona ukuthi azwisa uhlungu uChamisa ngendlela ukuthi acosha abantu abakhethwe ngabantu kodwa jike futhi athi yena umholo we-Triple-C umholo njani oyakhi into yakhe kuma seyiyakhile futhi abuye yena idili engadlali ngapha uchabanga zophukelwayo siyabazi badume ngokudiliza badizi emt layiqeda labo-witness dube babuya babuyela witness dube bajoyina izanu p f laye uchabanga sesezambona nga-one day futhi sebuyele kuzanu p f ngoba into iyenza le uthunywe uyasetshenziswa ungumthengisa abantu bakini
Studio 7 kanti lo sihlo ozosimbuluzana sishona lapho esifuna ukuthi kumele nishona kungena kunishona iyokuzweni leka ibona ukuthi ibhale VOA Ndebele ayibhala ukuthi VOA Shona. Ayawo sisuthela amafundo anjengezesibanje imfundo lapho yathi mnyanyi. Khuluma umbuzizanga uthole ukuthi kwapha kundlula abantwana bami. Siba njengegundwana abantwana baye nje sikole phonge ukuthi izani izani ishoni iphaphela la. Akazami ukukhonsola umuntu omakhe mahotha.
Yeah, ngiyabingelela lonke ku Studio 7. Ngibonga indlela elisakaza ngayo. Ngena lapho ukuthi ngikhulume ngendaba elandiswa ligqwetha likaJabangu. Kuya ngimangalisa ukuthi uthi yena awuqondanga ukuthi uSamisa ahambise amaphepha ewedwa sezeza ibandla. Kodwa ngakulinye uhlangothi ubona uJabangu eqondile nxa esezizinto eyedwa engahlala ngaphansi wakhulumisana labanye. Bonana kulaa ngqondo khona lokhu. Umuntu wakuqala ubemele kuphuze ukuthi engenza izinto eyedwa uJabangu. Kube fanele ukuthi lanxa yade Jabangu kwenza zonke lezi zinto eqale ekhulumisane lomongameli wakhe. Kuhlalwe phansi abantu bendaweni bebalibala. Hatshi ukuthi enze izinto yedwa ebhala incwadi yedwa iyamkeleke nxa umongameli ebandla sedikisana lakho. Sesothiwa urongo zenza umnikazi webandla. Akula ngqondo khona lokho. Cela beqondise into yokhuluma into ezicacileyo nje abantu abafundileyo abazi umthetho.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi inani labantu asebefile empini ye-Israel lamabutho e-Hamas selifika kusibanga esethusayo. UGuterres uthi inani lasebefile yalikaze libonakale selokhu wakhokhela umanyano we-United Nations kusukela ngomnyaka ka-2017. Kusenjalo isikhulumeli sezomvikela welemelika umnumzana John Kirby uthi inkulumo zokukhululwa kwabathunjwa ngamabutho eHamas sezifike kusibanga esikude lanxa nje engethulanga okujulileyo ngokwenzakalayo. Kulabantu abedlula amakhulu amabili abathunjwa kwele Israel ngamabutho eHamas. Ubuhlaziyo halolu daba sixoxele ucubungulayo zombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Yona injongo ye-IDF Israeli Defense Forces kumbe yona nje ama Israeli has not been clear. Well, I can say that it's been clear in one aspect ukuthi ama Palestinian territories asencipha okuyiGaza Strip lokana vele sokuyi-strip kona kwakuyigaza i-West Bank hayi la vele isinyamalala. Uma ukhangela uma oNetanyahu be-announcer besithi new settlements, pass the language and think new ngaphi khona phana indawo encane. Babe bexosha ama-Palestinian bebathathele. Khathesi bathi bona 1.1 million Israeli Defense Forces kodwa ama-Palestinians athi 1.7 million abantu. Ama-Israeli athi wena we told them to move to avoid e-offensive. 1.1 million people kumbe 1.7. Ama-Israeli Defense Force ithi wena sibatshele sathi move to the southwest of Gaza. Bonke bona laba bantu babasusa ezindaweni zabo. So their objectives are being met. Bayasusa ezindawo zonezi. So sekuthiwa new settlements kungabi lo muntu omangalayo ukuthi ubatshoni ende angaphi. Bona labo i-1.7 million angithi babafuqela ukuthi baye e-Egypt. Igibhithe layo yikho ivala amagedi isithi hayi abantu laba bengaze bebuye ngapha njengobana bengamamuslim antini nalithemba ukuthi bazabangcono ngapha peleka basabuyeli. So thina sizaba le-refugee crisis njengala amanye amazwe lawa iyakhwela ama-millions and millions of ama-Palestinian. So khanya objective yabo they are pushing to ukuthi befinalize the ingxenye i-take over and expel ama-Palestinian. Asazi sizabona la uBiden ukuthi angithi laphana kuPutin wathi uPutin solong ungazungene mbijana ayikhona kakhulu but now uPutin lokho ekhona khona sikwazi ukuthi ayikwazi kwini uBiden. Khathesi ama-Israeli athi wena angena alanda i-Hamas kodwa la uBiden uthi yena hayi lingahlali phela lingaze lingene. Kota asazi what that means, asazi sizabona.
Lo ke ngumnumzana mkhululi Ndabambi ocubungula ezombusazo ube khuluma ecingweni le Studio 7 engapha kwele Melika. Kwezemidlalo, oyingukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu u-Ephraim Shawanda sewathiya lumdlalo njalo usezifuyela inkukhu kwele Botswana. UShawanda wake wakhethwa ukuba ngumdlali oyintshantshu kubo bonke iSoccer Star of the Year ngomnyaka ka-1988. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ephraim Shawanda nguye umdlali odlale ukwedlula abanye bonke elizweni iSoccer Star of the Year ngomnyaka 1988 lapho iqembu leZimbabwe Saints eliphakamise khona isicoco seligi. Phezu kwalokho ke waba ngukapteni weqembu lesizwe ebelisaziwa kakhulu ngegama elithi Dream Team ebeliqeqetshwa ngumuyi uReinhard Fabisch. Kodwa loba ile mbali enhle kangaka emdlalweni wenguqu uShawanda uthi sewawufulathela lo mdlalo.
Angikho emdlalweni wenguqu kusana, ngenza something totally different. Kopha manje ngenza chicken farming ngomanje. Mawanga panje ukuncono ngeke lokunjalo team yethu le blue and white ayifuni ukuchinja emanye ukuthi ukuchinja ngikhuluma ngabantu mawuthi khokhela into ungayiboni ingane ayisebenzi bese isikhathi kumele udedele abanye ukuthi bangene babone bangayenza manje ngabuloku ukuthi angiyimi ngokwami hayi.
UShawanda obekobulawayo ezobeka umuyi uRaman Gumbo yena adlale laye kusukela besase ngabafana besikolo.
URaman safunda sonke saqala eMpophomayo school ibhora leto Raman wamalandela saqala eMpophomayo high school mbali manje sibuye emathimini yena waqonda le lami waqonda le handibe ngandlale eyinye lane eblue and white yakobulawayo yena edlalele emlekeni wayithi isikhathi esiningi. But waqala ku-Ivizo zami wakhathala kancane ukuthi ngeke umsalomdala usibani wakhathala kancane ukuthi ngeke i-team ezikaramani. But unfortunately, we became teamers only at high school and we became teamers in the national team.
UShawanda uzelwe ngomnyaka 1964 njalo uqale ukudlalela iqembu leZimbabwe Saints ngo-1984. Usuke kuqembu leSaints ngo-1989 nesesiyadlala kwele Germany lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele SC Bona kanye lele Cologne. Ngo-1995 ulibhekise eSouth Africa lapho adlalele amaqembu abalisa ele Orlando Pirates lele Morocco Swallows. Uthe esethethe umhlalaphansi uqeqetshe amaqembu abalisa ele FC Sporting lase South Africa kanye le Mutare City le Zimbabwe Saints kwele Zimbabwe. Yimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
Balai! Hey! Chira! Wadi! Good night! Nae nae! Eh, namo wana inda di boma. Aisha kukindiri kade ngoma. Hanyera mera zika popoma. Lajina karone kushi zambeke saka oma. Manai! Don't you just have to go na? Zanye mafigi zolo yole kona. Basete wazali zombona. Aba nega bali lapa yiko beno mora. Manai! Aba ndoba na shimuti zofa. Ndoba na shimuti zofa. Ndoba na shimuti zofa. Ndo zara neki kainda bakala shafa. Iba bali samba sofa. La, iba bali samba sofa. La, iba bali samba sofa. Bangwa lisela iba bali samba sofa. Enzolo, Anzoka nyanzi njo zonzolo, Untanu klini nga mazolo, Aina pesa niti nyamchatalo, Manai! Aga kieza seke pokelo, Arevale mera machani mayewe makilo, Tuna motivele rasa maselo, Awasi ya bachiku masebo kambongolo, Aba ndoba de shimuti sofa, Doba de shimuti sofa, Doba de shimuti sofa, Tino sara leki kaida bandalo shafa,
Like a limo, Mesa, Zwa, let me know, Mesa, Mana.
Manine esigubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangela ezinye zenhloko zendaba. Isikhathi njengoba ngithilo le nhloko zendaba hasenele asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbengo wa fastest 7 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande.